So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhla ka 22 kuNhlangula 2020 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zekuseni lamhlanje.
Bona ngazathi abantu bangaze begqoka ama mask but in social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga.
Inani labantu asebebanjwe iCoronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe yilomkhuhlane labo sebekhwelile baya kwabayisithupha.
Umkhuhlane wakhona ukukhanya abeBCC bayehluleka ukuthi bawuvimbe bebayenqaba okubangela ukuthi ube lokhu ngani kuyamemetha kuyaphambili.
Inani labantu asebebulewe isihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabodokotela labongi phezu kodaba lwerholo kuyaqhubeka. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe likhwelile njalo ngabathathu izolo laya kumakhulu phose amahlanu 489. Asebefile sebeyisithupha kulandela ukubhubha kwabantu ababili ngomgqibelo. Omunye wabantu laba ngowakobulawayo kuthi omunye ube yisakhamuzi seMidlands. Ugatsha olubona ngezempilakahle luthi phakathi kwabathathu ababanjwe igciwane leCoronavirus izolo laba ababili ngabavele kweleSouth Africa kuthi oyedwa ngobevele ehlala elizweni. Asebesindile kulomkhuhlane sebengamatshumi ayisithupha lane 64. Inani laba lomkhuhlane lo kulezi nsuku likhuphuka mihla lamalanga njalo abanengi abalawo ngabavela kwele South Africa. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhetshu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Abantu ungakhangela abantu abalahlupha abantu ababeklamzi ngohulumende, uhulumende abantu abakuhulumende basuke batshontsha imali bazinothisa, ngakho akuzange umkhuhlane lo wathathwa serious from the top leadership. So abantu labo ngoba ukukhokhela abazange batshengisa ukuba serious ngomkhuhlane lowo labantu ababuthathanga serious ngokufanayo. So mbona ngazathi uhlupho alukho ebantwini, uhlupho lusebantwini. Abantu abafuze ukuthi ngaye bakufundisa abantu ngomkhuhlane lowo bathatha lezi mali bazihambisa ebantwini ukuthi zincedise kube lani lezibhedlela ezokukhangela abantu abale corona. But njengoba nje sibonile onguminister we-health esebotshiwe, kodwa ebotshwa njalo kulabantwana bakamongameli abathintwayo okungakatsho lutho. So mbona ngazathi into yomkhuhlane lo abantu abenza ubuchapha nguhulumende.
Abantu abanengi sizwa kuthiwa ama maski bawagqoka kuphela bengabona amapolisa, okungangokuthi besabukubotshwa kakhulu kwedlula ukubanjwa ngomkhuhlane. Ungathini ngalokho?
Abantu batshona bebhotiga ngalonke leli. So mbona ngazathi even beyafaka ama-mask ungakhangeni social distancing. Isi uhulumende laye seyidiscardile ngoba ungakhangeni inumber yabantu asebegada amabhasi and so forth and so forth. Ngenxa yokuthi ilizwe lethu vele lifile, amabhasi ehamba egcwalisile abantu ngoba ilizwe lifile. So mbona ngazathi abantu bangaze begqoka ama-mask but in social distancing ngenye yezinto njalo lokuthi vele ilizwe lethu ngelobuyanga. Wonke umuntu uvuka eso njengenja ugcwala iganga lonke dingo angakudli. Konke khona kuyana mbona ngazathi ngezinye zezinto ezibangela ukuthini umkhuhlane uqanse lokuthi abantu ababuya from outside the country. Ngoba ungakhangeni number ilokhu iqansa and iqansa kakhulu ngabantu ababuya from outside the country. Akulandlela ecacileyo ukuthi abantu labana bancedise kanjani uma befika besuka kuma quarantine centers and so forth and so forth. So mbona ngathi uhlupho lonke lolo lubuyela kuhulumende ngoba ungakhangeni iThornbrook ukhangelile ukuze lesi sikhiphedlela sikaNkomo uloke kuto kusalungiswa kodwa sesilezi nyanga ezingayo into le ihlasile so mbanza lokhulumende wethu kwakuthatha serious
umnumzana mbuso fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso ye ibhetshu likazulu sixoxela ekobulawayo Kubikwa kulomfana osakhulayo obulawe isihuto esihlasele elokitshini leluveve izolo kobulawayo okubangele ukuthi inani lasebebulewe ilumkhuhlane likhwele liye kwabalitshumi lambili. Abantu abanengi labo babikwa belaliswe ezibhedlela kuthi abanye ngabagulela ezindlini. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi ibulawayo Progressive Residence Association umnumzana Thembelani Dube yena othi umkhuhlane lo usuhlasele emalokitshini amanengi.
Bakhona abantu begwabalanda kuwadi 16 ungababuza labaza kuthi ukuthi izizabo ziyabagijimisa ungananzela kunjalo le mpopho manje izititshi zengcekeza zivele zidubukile ziyagele iziganga lonke okuzabangela ukuthi khonokho vele kuseluveve kugcine kufikile futhi empophoma ngokuphangisa. Langapha kibophumulo ngananzelela lathi sikhonapha nje izisuka zisiphatha ngakuhle amalokithi amaningi aphakathi kwalolu dubo oluhlangane leluveve yikuthi nje iluveve lusuke lwamemetheka masinyane kodwa kindawo eziningi amalokithi amaningi sibili abantu bakhala ngalolu dubo.
Umasipala yena uthini kanti ngalolu daba?
U-City Council usehambile khona ngale wayazama ukucwayisisa ukuthi kanti kwenzakalani kanye lokugada lukahulumende olukhangela ngezabelo lwe-local government lukhanya lukhona ngale phansi bazama ukuthi bacwayisise ukuthi kanti indaba yeluveve imi njani. U-City Council kodwa besekhala ngokuthi yena akasozenelise ukuthi umkhuhlane lo wenqabele ngenxa yokuthi ukhanya uyamemetheka. Ngakho-ke namhlanje sibone i-statement esikhi chengu UPCCST uzafisa ukuthi ngabe kuthiwa uyathola imali edlula isigidi semali yemeli ukuze ayinelise ukuthi enqabele lolu dubu ngoba kukhanya kuzafuneka amapipe lezi izinto ukuze kulungisiswe ngoba imbangela enkulu ngazanthwa amanzi abuye engcolile lawa kuthintana ndawonye lokuthi amasuwa lamapipe amanzi kusuka kuthintana ngoba konke sokudala. So u-City Council ngazanthwa udinga uncedo lwemali ukuthi aphathiseke azama ukureplace lawa amapipe kumbe afaka amapipe amatsha amasuwa lawa amanzi ngoba ungakhangela endaweni enjengeluveve bekuvele sokuqalisile ukuthi kube njalo. Yikho-ke abantu becabangela ukuthi mhlawumbe kulungiseni khonapho kwasuka kwasokuthintana-ke ipipe embe singathi impompi yengcekeza le mpompi yamanzi okwabangela ukuthi abantu bagcine sebenathi amanzi ayengcekeza. Lona nje belukhona uhlelo lokuthi u-City Council replace amapipe ungakhangela kubophumula east lakho bekwenza khonoko kodwa kwakhathesi-ke sokuzafunakala ukuthi impompi leziyana ezeluveve kukhanya ukukhala ukuthi ngabe ziyalungisizwa zonke ngoba sezindala kakhulu.
Kuyini ongakuxwayisa izakhamizi?
Amanzi abanathayo kwakhathesi baqaphele kakhulu bazama ukuwaqalisa ngokuwabilisa sokuneo ngabe kusenzakala emanzini. So siyakhuthaza-ke izakhamizi ukuthi ziwabilise amanzi zingakanathi ngoba kuza kwenza ukuthi zivikeleke engozini leyi. Sibe sesithi thina ozizwe egula mbe ozizwe engaphathekanga kuhle sizwisi sibuhlungu kagijimele masinyane emtholampilo ngoba siyakunanzela ukuthi ikhansili singanti sikunanzele konkeza sikukhuluma ukuthi nxa abantu bathe bethe bagula beguliswa ngamanzi ikhansili sokumele ibe lo mlando wokuthi ibahambise esibhedlela bangabhadaliswa.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso emela izakhamizi ibulawayo Progressive Residence Association ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Senior Hospital Doctors Association ithi umumo mubi kakhulu ezibhedlela kulandela ukukhalala umsebenzi kwabodokotela abongi kanye lezinye izisebenzi zogatsha lwezempilakahle zikhala ngeholo eliphansi. Ngokunjalo inhlanganiso le ithi kumele uhulumende aphange alungisise udaba lolu ukuze odokotela babuyele emsebenzini banakekele izigulane. Inhlanganiso le isole njalo ukuchaphazwa kwemali eqondane lokulwisana lomkhuhlane we-coronavirus ethi kwenziwa iziphathamandla zikahulumende. Odokotela labongi bakhalale umsebenzi ngeviki edluleyo lanxa uhulumende ebengezelele iholo besithi okuyimadlana kwakhona akubaphathisi ngalutho. Bathi njalo bafuna ukubhadalwa ngedola lemelika. Lokhu kuza ngesikhathi abanye besithi uhulumende kumele esule idola leZimbabwe kusebenze imali yemelika kuphela. Kodwa ucubungula ezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi ukusebenzisa idola lemelika kuphela kungaba liphutha elikhulu.
Ngasikhangele kathesi kunzima lokuthi sikwenze. Kwakulula esikhathini sakuqala ngo-2009 ngoba sasithi amabhenki ayelama-reserves foreign exchange ayilawo ayehlele phandle kwelizwe esasithi amabhenki lamabhenki onke esasilawo wawubona ukuthi kuma-foreign currency account kuma-nostro accounts babelayo le US dollar. Kathesi okukhangeleleyo ukuthi asila reserve currency, asilawo ama-deposits lawo kuma-nostro accounts, sililizwe nje elidlala ukutholayo. Ngananzela le foreign currency esilayo nxa ingavelanga kuma-exports, nxa ingasavelanga u-remittance, siyabe singela totally foreign currency, asila ma-reserves foreign currency. So kubana sicabange njalo ukuthi sithi asibuyeleni iyavelanga. And ungananzelela ukuthi bona laba abasele emsebenzini eZimbabwe, imisebenzi yabo eningi lakhona ayi-export ukuthi sithole foreign currency, imisebenzi eyenzakala ekhaya njalo ebhadalwa nge-local currency. So umbuzo omkhulu ukubana yes isifiso sokuthi sibe laso, yes kungabe kuyindlela elula ukuphuma phakathi kudubeka loba ama-challenges wakhangeleleyo, kodwa asilawo ama-reserves to sustain i-redollarization. Ngoba singavuka sithi namhla sifuna ukudollarize, imali yefuel yakhona iyavela nga, imali yamagetsene le iyavela nga, imali yokubhadala izisebenzi zama-civil servant iyavela nga. Ngoba la abantu abayibambileyo foreign currency ngalesi sikhathi njalo lama prices ethu wona enza kube lula ukuthi umuntu ole foreign currency athenge online kulokuthi ayisebenzise locally. Ngoba ama prices la ngokuhlanya ungazulanzelele even wona la ama prices e US dollar ayakhwela ngane kule inflation ku US dollar. So kulento eziningi esingafuze sizikhangele njalo siziyenze njengelizwe before we even consider dollarization, because kuya kulakho ukuthi siyakwanza ukuvuka sithi dollarize sivuke singelakho okweneleyo njengelizwe. Ikakhulu ngasikhangele endabeni zokuholisana.
Kuyini okumele kwenziwe pho shoko?
Esingathi singabe kulula ebesingakwenza loba mina ngilamandla bengakwenza beyibana ngisuselwa ngokwa-US dollar, ngithi eZimbabwe akula-US dollar esetshenziswayo. Ngithi kanje asibeni lama-price wonke eZimbabwe sebenzisa izindola lerandi. Thina njengeZimbabwe i-biggest trading partner yethu yi-South Africa, njalo singasebenzisa irandi njenge-trade reference e-economy yeZimbabwe, siyareduce ama-pressure amaningi okwanazela abantu baningi laba abe-China babuya ku-economy yeZimbabwe ngoba kulula ukuthola US dollar. US dollar is too much of an international currency. Ifaka ama pressures amaningi ngoba imali enkulu ifunwa umuntu wonke. Umuntu engaba le US dollar ayisebenzisa yonke indawo. But singathatha ama prices sithi nge-rand, kuyenza labo even osomabhizinisi babe lenhloni ukubana bevuke namhla bethengisa into ye-30 rand nge-$3. Ngoba yabo khanya ukuthi into le goli yi-30 rand, so laba ngeke ithengiswe nge-150 rand. Yinto engazikhangela ukuthi besikhangile ukuthi sikwenze ulukulokubana siqhubeke sicabanga ukuthi dollarize, ngoba lelo US dollar asilalo ngalesi sikhathi, njalo i-economy yethu ayimanga kuhle. Kwakulula ngo-2009, njalo kunjalo kulula kulama reserves. Wakubona uhulumende wathatha isikhathi eside esithi wonke umsivu 7 kahole i-$100 basic salary kuwonke umuntu flat, ngoba wayezama ukubuildana leyo capacity.
Umnumzana Reggie Shoko ucubungula ezenotho, sixoxela ekobulawayo. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kwembiko yeZimbabwe Anti-Corruption Commission eyokuthi likhomishini isisungule uhlelo lokuthathela labo abacatshangelwa ukuthi izikhohlakali Inotho yabo nxa bengehluleka ukuveza sobala ubufakazi bokuthi bayithola ngokusemthethweni leyo notho. Umgcinisihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo utshele iphephandaba leSunday Mail izolo ukuthi uhlelo lolu lubizwa ngokuthi wakavitenga sei kumbe wakuthenga njani. Uthi lanxa umuntu engaze funyanwe inkantolo emsulwa, ikhomishini yakhe ilamandla okumthathela inotho yakhe engehluleka ukuchasisa imvelaphi yayo ngendlela esuthisayo. Lanxa abanye bekwamukela lokhu, abanye bathi ikhomishini le idlala amadlwane ngoba ibazi mhlophe abantu abetheswa amacala enkohlakalo abakuhulumende kodwa kayenzi lutho. Okunye njalo okumangaza abanengi kuthi umphathintambo wezempilakahle umnumzana Obadaya Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa icala lokutshaphaza imali kahulumende kudaba lwenkampani ye-Drugs International kodwa wavunyelwa ukuyalala endlini yakhe wavuka eziyela enkantolo engelazankosi njengezinye izibotshwa. Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Diva Dube.
Udaba lwenkohlakalo babunkomo siyalubona njalo lukhangelwe ngumhlaba wonke jikelele njalo okuludaba oluzisa ubuhlungu kakhulu ngoba inkohlakalo leyi esenze iZimbabwe yaze yaguqa ngamadolo namhlanje njengoba siyibona ilizwe selililizwe nje ngebizo kungasese lilizwe eliyenelisa ukuthi lizimele noma lenze ezinye izinto ngokwalo kungenxa yenkohlakalo. Uhulumende nxa ezimisele babunkomo abayekele ukuthi baqhubeke beloko bekhuluma. Abantu beZimbabwe into abafuna ukuyibona namhlanje abasafuna ukuzwa izinkulumo kuthiwa kule corruption kule anti-corruption kulaloku laloko okuza kwenziwa. Abantu beZimbabwe bafuna ukuzwa kuthiwa namhlanje uzibani bani ubotshelwe lelinje ene kube ukuthi umuntu lo uyagwetjwa ngokuqiniso njalo banalaba abakhulu kufanele ukuthi nxa ukuthi besona akube yibo ababa ngumzekeliso ukuthi noma abanye labo basemuva kwabo bayekwazi ukuthi akekho umuntu phezulu komthetho nxa ukuthi umuntu ewonile njengena le nto ezwe ngoobadaya Moyo akahambe ayejele abotshwe kutshengisela ukuthi ilizwe leZimbabwe lizimisela ukuthi liqede inkohlakalo kodwa nxa kuloko kusakhulunywa kuphela kusakhulunywa kuzabe lomehluko uphi njengoba kuzabe kufana lokuthi njengena le minyaka emiyedlulileyo okuloko kukhulunywa kuphela lokuthi anti-corruption. Kulabanye abantu abazama ukureporta ama cases ukuthi kule corruption eyenzakala endaweni ezithize. Kodwa ekugcineni uthola ukuthi wena umuntu ofuna ukureporta leyo case ukuthi kule corruption endaweni ethize, usugcina usisiba nguwe usengumuntu omubi noma ugcina usiba nguwe sengathi usulecala. So uhulumende akazimisela ukuthi aqede lobu guquluze obukhona osebenze izilizwe leZimbabwe laguqa ngamadolo namhlanje.
Umphathintambo wezempilakahle uObadaya Moyo ubotshiwe ngolwesihlanu eseteswa amacala enkohlakalo kodwa wavunyelwa ukuthi ayezilalela endlini yakhe. Wavuka esiya enkantolo egqoka isudu ehamba ngemota yakhe njalo engelazankosi. Nxa bezimisele mpela ukulwisana le nkohlakalo, iyo yini indlela yokuphatha izibotshwa le?
Umuntu mayedale icala babunkomo nxa esevele wavulelwa idocket nxa esevele wabotshwa akaphathwe ngendlela efanayo laye wonke umuntu oyabe ebotshiwe iloba ukuthi umuntu use ulesikhundla esingakanani noma ungabe ungusobhuku noma ungabe ungumuntu makhaza noma ungabe unguminista noma ungabe ungubani ezongo ezinxa uyisitizen yelizwe uphethe isithupha selizwe nxa usuvele wadala icala usuthe ama-rights akho noma khonoko oyabe uyikho khona uyabe ngaselakho ingakho nxa ukuthi usuvele wadala icala akusela ukuthi utalo ukuthi akulo ngumminister kufanele ukuthi aphathe ngendlela engcono kulabanye abantu. Abantu beZimbabwe ngabantu beZimbabwe bonke bayafana akekho ongcono kulomunye. Indlela okuphathwa ngayo abanye abantu ukuthi ufanele ukuthi abotshe ehanjizwe ayelala esitokisini ayecela ibail ephakathi esitokisini aphume ngendlela efaneleyo njalo aphume nxa ukuthi ibail iye yagrantwa ngumagistrate. Kodwa ke lokho esikubona ukuthi umuntu uzalala endlini yakhe ebesevuka kutshengisela khona ukuthi inde indlela lapho esiya khona.
Umnumzana Diva Dube ulwela amalungelo kaZulu. Sixoxela ekwelebhilitane. Eli kubonile na okusemaphepha ndabeni namuhla. Iphepha ndaba leChronicle lithi owayengukomanda weZipra ngesikhathi sempi yenkululeko umnumzana Stanley Nleya obhubhe ngeviki edluleyo uzabekwa eHarare emathuneni eHeroes Acre ngolwesithathu. Iphepha ndaba linye lithi njalo inhlangothi zesibhedlela seThorngroof kobulawayo ebezivaliwe zilungiswa zizavulwa ngeviki ezayo. Soku isikati senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Hayi salibonani balaleli baka Studio 7 nilalele lapha ukuthi lithe South Africa omama bayaphela zamani lani bomama liziphathe kahle shiwa ligcina amadodeni kahle manje indoda ingasebenza isukuthi olufuzele idlale ngayo lisenze ukuthi belixabana lisenza ngabomo litshekise ekukhulumeni kwenu nezinkulumo khulumisanani kahle kungakugcina ungene ukufa phakathi kwenu ngoba nyalazi impela lana abafazi mase indoda ingasebenza kusuka ukuthi undoda belisenze ukuthi nomali kuye busuke ezindlini ukuthi indoda ithi amen indoda ukuthi uvume intweni intwe engalunganga hayi cha manje indoda vela ufuza ngivumele ukuthi umfazi edlale ngawe enqondo zakho utuze abuye ngo12 ebusuku eduvela emsebenzini hayi cha vela kwenza njalo bafowethu namvumela le ndaba nje ngiyazi ukuthi indoda uzicina ithatha isimo sokuthi kubulala ukudlala abafazi labele ngakhulumi kahle emlonyeni sibambeni kahle nani bomama
Uvuka njani lapho ku Studio 7?
Hayi, siyaphila lapho ukhuma lo. Lithoba lemfene ngkwabi, Gauteng. Hayi, lapha kulomfowethu lo engamuze engathi ukhuluma ngosisi, ngosisi lo wayekhuluma ngomakhupho wathi use Haverun. Hayi mfowethu, mayuyubo. Yabona mfowethu, khonoko okwenzileyo ukuthi umfose ukuthi abantu bazamthuka. Akula muntu ozamthuka, wonke umuntu lelungelo lokukhuluma lokho akufunayo. So umuntu uyamcela ukuthi hayi siya lokhu umbonise kahle la ezibonela ukuthi into ayiphathakiyo injani but lawe umbona ngathi wawukhuluma kuto engathi umuntu okuthamisa ayithamisa ndoda hayi uyafana lomakhuphe uyafana lezano thamisa izinto zamashona uGibson wabaqotha lowishimele ncube ku-MDC yabo utswangirayo wathi libandla lakhe so asishiyaneni lalo asibumbeni ibandla lethu amandebela ayisaziwa ngezaphu na ngikhule ngiyimemba yezaphu lakathesi lokho ngiyimemba yezaphu but izaphu ngiyayibona ukuthi sikhulile sindala asivuseni wena lo mthwakazi libandla lakithi laba abadala bethu bona babakamthwakazi ababizaneni bebambane izaphu mthwakazi owesimeni ncube bonke bebuye bebambane kuyenziwa into eyi-one hayi amaqembuqembu senzani izinto zigcine uvusane iphathi eyi-one eyamandebele hhayi eyinye laphana enye laphana njengesonto zamapostori lapha ejubheke yathola omunye ulapha omunye ulaphana omunye ulaphana omunye ulaphana asikho lokho zingake saphumelela asibambaneni ngiyabonga imuthoba lemfela
bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Sebe sedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 50,000 abantu asebebulewe ngomkhuhlane we-coronavirus kwele Brazil. Asebebanjwe yilo mkhuhlane bona sebephezu kwesigidi. IBrazil ngesibili ngemva kweMelika emazweni ahlaselwe kakhulu yilo mkhuhlane. Kudubuke amabhomba amabili abulala abantu abayisikhombisa kwele Somalia izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umhlangano kaMongameli Donald Trump wokukhankasela ukhetho oluzayo awenzele edolobheni leTulsa eOklahoma ngomgqibelo ungenwe ngabantu abalutshana kakhulu lanxa nje yena ebesithi ukhangelele abantu abayisigidi. Lo ubungomhlangano wakhe wakuqala phakathi kwenyanga phose ezintathu. Abezempilakahle bebemxwayisa ukuthi engawenzi lomhlangano ngoba ulakho ukumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus. Abanye bebengafuni ukuthi umhlangano lo wenzelwe eTulsa ngoba kulidolobho elilembali ebuhlungu lapho abelungu abazonda abantu abamnyama abahlasela khona ngo-1921 babulala abantu abansundu abangamakhulu amathathu. Sibuze isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika umnumzana Muzobanzi Ncube ukuthi ngokubona kwakhe kuyini okubangele ukuthi umhlangano kaTrump ube labantu abambalwa.
Mina ngombono wami mboni ngani ngaba izinto nje ezintathu. Eyokuqala iyona leyo ukuthi njengoba sikwazi kathesi kulegcikwane leli ele coronavirus, so abantu abaningi besaba kakhulu khonoko ukuma besondelene ukuthi maybe bengalithola leli gcikwane. So lokho bengabantu abahlonipha into ye social distancing leyo. Kuthi okwesibili ama Republicans ayiwasupporta kakhulu yena uMongameli uTrump. Siyabona ukuthi angani sethe hem ungana basamthandi kangako kakhulu ngendaba yakhe nje naleyo ukuthi ngumuntu ofuna ukuthi uyehlukanisa abantu ngombala. And uTrump sibonile nje lapha ngendaba kaGeorge Floyd lo olweke kube ngamapolice eMinnesota ukuthi ubengasoli kangako amapolisa, uyabona. So abantu bangani basola kakhulu ukuthi kanti uzaba kumongameli onjani ongazama ukuthi khona abambanisa abantu. Kuthi okwesithathu kube indaba yenale eyenzakala lapho eTulsa, Oklahoma ngo-1921 lapho abelungu ababulala khona abantu abamnyama over 300 bebemlalela nje into ze-racism zenezo. So yena leyo i-racism enzakala ngo-1921 abantu abaningi bathe bekukhangela khona ukubabona ukuthi iTulsa aso dolobho elihle kakhulu ukuthi uTrump engaba layo le rally kakhulu ngesenzakaliso lisene sesenzakala ngo-1921, especially nxa ilizwe elinje likhangele ama-protest okubandlululana.
Uphenyo luveza ukuthi umnumzana Joe Biden uyakhokhela njalo alubana luthe lwenziwa lamhlanje ukhetho uyamnqoba umnumzana Donald Trump. Ubona kusiba njalo yini ngesikhathi sokhetho?
Siyabona ukuthi uTrump yena evele ngumongameli nje ngokwakhe eminyaka ledlulileyo kazake ake abe over 50% ngokuthandwa ngabantu. And ngendaba zonke lezi zakhe zamanga lo bandlululo lapha eMelika sesibona ukuthi amanumber akhe sehlile futhi to lower 40s. So umuntu nje ovele ekhangelela ukuthi uzadliwa nguJoe Biden ekupheleni komnyaka. Kodwa singakhohlwa njalo futhi ukuthi eminyakeni owadlulayo uHillary Clinton laye samtsho njalo ukuthi khona uyawina sibe sisithi kuma double digits uzawina sibila mdle upresident uTrump, kodwa kwagcina sibili yena uTrump ewina, uyabona. So izinto zakhona siyabe singakwazi ukuthi you know oRussia labo babhizi benzani khona ngale.
Umnumzana Muzobanzi Ncube yisizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Inani labantu asebebanjwe i-coronavirus liya lisanda ngesikhathi asebebulewe ngomkhuhlane lo labo sebekhwelile baya kwabayisithupha. Inani labantu asebebulewe ngomkhuhlane wesihudo kobulawayo lalo selikhwelile laya kwabalitshumi lambili. Ukukhalala umsebenzi kwabongi labodokotela phezu kwedaba lweholo kuyaqhubeka. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwezekuseni njalo kusasa ngo-6:30. olivalelisayo nguntungameli Nkomo.